Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthokazi omuhle ngolwesibili mhlaka 18 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele kwehliswe na imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Abahlali benyathime abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhu bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili, $20,000 ngamunye. Kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona kumele babhadale inkulungwane $1,000. Okuyimali yamabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo. Lolu daba lukhwezwe emthethwandaba we-Constitutional Court ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, umnumzana Divine Mhambi Wobe, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla yehlise limali. I-Constitutional Court ilaye iPhalamende ngeviki edluleyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kuliviki kumele ibisihluzile lolu daba yavumelana ukuthi imali iyaqhubeka injalo njengokuhlelwa kwayo kumbe iyehliswa. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho, iParliamentary Legal Committee, iyo ezaphatha lolu daba namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abancintisa kukhetho sebeqalile ukubhalisa enkantolo yeNomination Court phambilini kosuku olukhulu oluhleliweyo mhlaka 21 kulinyanga. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube uthi abebandla lakhe labo sebeqalisile ukubhalisa kepha ukhala ngemali ehlawulwayo.
Sisezeki njengebandla sisiyadinga ukuthi kube lama signatures abantu labo okumele basayinele labo abafaka amaphepha. Sibonile bebekhona abambalwa abantu abangela mabandla abazimeleyo akade labo bekhona. Kukhanya ukuthi bayabuza ukuthi umsebenzi wakhona uhanjiswa njani. Kodwa sibe lohlupho esihlanganelayo ukuthi omunye obefuna ukuba yi-candidate ka-councillor ephumula ugcine ethola ibizo lakhe lisemagwegwe. Kodwa lile address yephumula okuyikuthi from ward 26 eseregistre ku ward 29. So ngoba kazangayolungisisa akuseyi kutshintshwa. Okutshengisela ukuthi abantu lokho besiba lohlupho lokuthola amabizo abo, abanye babengazithola ngesikhathi sokuyachecka kumbe kuyaqaza ukuthi yonke into ingabe ime ngendlela. Lokho bethola nje ukumangaliswa okukhulu ukuthi amabizo kukhanya izek ayenzanga umsebenzi oncomekayo.
Sike sezwa likhala ngokuthi imali ehlawuliswa abafuna ukuncintisa ama-candidates iningi kakhulu. Okuludaba oluke lwafika enkantolo yathi alulungiswe yiPhalamende. lilayo yini imali alayo imali ama candidates enu
siloko sisakhala njengamanye amabandla ukuthi hayi imali le okumele ibhadalwe ngabantu ukuze bancintise inenge kakhulu esibona njengebandla ukuthi iba ngumgoqo ekutheni abantu babe loluhlu lwabantu abaningi abangekhekhetha kibo ubukhokheli kanti njalo kusuka kube ludaba lokuthi ilizwe selifuna ukuthi libe lokhetho olubhadalelwa ngabantu abancintisayo kukanti kumele kube yinto ebhadalwa nguhulumende ngokuthi uyabe ekwazi ukuthi lo ngumsebenzi oqakathekileyo umsebenzi wokukhulisa intando kaZulu kweleZimbabwe so uhlupho lwemali lukhona asiziboni sithola imali engafuneka yonke nxa kuyikuthi ama candidates asingaze sifikelele la ngakuloko kufuneka 1000 emuntwini asiziboni siyikwanisa leyo mali njalo kasiboni amanye amabandla ngaphandle kweZANU PF abangayikwanisa leyo mali ngoba kungela bandla icupha kuhulumende njalo silethemba lokuthi lokho okukhulunywe yinkantolo yeconstitution shini ecubungula iconstitution kulandelwa kwayo ukuthi kakulungisiswe into ezalungisiswa sikhangelele ke thina njengebandla leMDC ukuthi sisebenze lamanye amabandla oweSCC olayizanu abakhona bona bokuzana bangabe belomqondo ukuthi idemocracy yethu akumelanga ibe lemigoqo ivinjwe zimali ivinjwe into okungamelanga zivimbe kumele kuvulelwe labo abafunwa ngabantu bangavalwa imali kube sokusibe ngathi sokuyibukho keli wabantu abacebileyo kuphela kumele kube ukukhokheli obuvele abantwini beZimbabwe bonke jikelele bethunywa ngabantu befeza intando kaZulu ukuze elizwe lithuthuke.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDC. Abahlali benyatsime abangamashumi amathathu lasithupha 36 abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhe bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu besetheswa icala lokudiliza iwofisi yeZANU PF kanye lezindlu zabanikazi enyatsime ngeviki edluleyo. Abantu laba bamiswe emthethweni laba kamantshi eshitungwiza izolo. Amagqwetha abo acela ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ukuze icala labo lithethwe bevela ngekhaya. Igqwetha labasolwa umnumzana Fred Masari Revu utshele iStudio 7 ukuthi umantshi uthe abasolwa laba kumele baqhubeke bevalelwe andubana ethule isinqumo kusicelo kusicelo sabo sebail. Uthe njalo abantu laba bamsulwa kanti njalo uthi abanye babo ngabantwana besikolo abalobufakazi bokuthi bebengekho lapho okubika kwenzakala khona lolu dlakela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi isekela uhlelo lokuthi ababalisi bakhalale umsebenzi ngolwesihlanu okulusuku lweInternational Day of the African Child bekhala ngeholo eliphansi. Uhlelo lolu luqoqwa ngababalisi abakumanyano abawubiza ngokuthi Teachers for US Dollar Movement. Lumanyana uthi ababalisi kumele baholiswe ngedola laseMelika futhi umbalisi othola imali ephansi kumele ahole inkulungwane yamadola elamakhulu aphezulu kwamabili 1260 US dollars. Sixoxele sikhulumeli siyathuzi umnumzana Themba kuye moyo yena othi labafundi akumelanga baye esikolo ngolwesihlanu.
Mhlaka 16 June ilanga lomntwana wase Africa phecelezi African Child Day sikhangelele ukuthi thina eZimbabwe lapha singayi esikolweni izikolo zingabi lomuntu okhona ababalisi labantwana bezikolo okunye kwezizathu esikukhangelayo lapha likholo lababalisi imfundo eneleyo kumbe esuthisayo ebantwaneni bethu abangabafundi labantwana bethu njengoba thina ababalisi singabazali. Okunye sikukhangelayo yikuphepha ngesikhathi lesi sokhetho. Nxa sikhangela indlela okwenziwa ngayo ezikolo, ukusetshenziswa kwezikolo, ukwethuselwa kwababalisi, ukusetshenziswa kwabantwana emaralini, sithi-ke thina indlela okumele kwenziwa ngayo kayiguquke. Iholo lababalisi kalibuyele kuzinga elihle, and izinga elihle nxa sikhangela phecelezi okuthiwa yi-living wage, sikhangelele ukuthi umbalisi okugoqela lezinye izisebenzi zikahulumende bephiwe i-$1,260 kube yimali encane eholwa ngumuntu oqala ukusebenzela kumbobalwa ukuthi uhola imali encane eyisisebenzi zikahulumende.
Kathesi ungathi vele umbalisi uhola malini njalo iyimenelisa okunganani?
Umbalisi kathesi eZimbabwe njengesisebenzi sonke sikahulumende kaholi. Angiboni ukuthi singakhuluma ngokuthi kuthiwa umbalisi uyahola, sikhuluma nge-RTGS, sikhuluma ngeZimbabwe bondi kumbe ibhondi kumbe idola. Ngokunjalo kuyinhlamba enkulu ukuthi ngikhuluma ukuthi umbalisi unikezwa 70,000 RTGS, kuyinhlamba enkulu kakhulu.
Lapha ubona libambana lonke njengababalisi ngitsho laba kubozimta lezinye inhlanganiso yini kumbe yini kuphela abe teachers for US dollar?
Uma sikhangela indaba yeholo ayisadingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukuphepha ezikolweni ngesikhathi sokhetho akudingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukusetshenziswa budlakadlaka ngabezopolitiki kwezikolo akudingi njalo amalunga e-ATUS okanye amalunga e-teachers for US dollar. Kudinga umuntu wonke ongumbalisi, kudinga umbalisi wonke. Okunye ngithanda ukuthi nguveze kumbe ngikutsho, i-teachers for US dollar igoqela ababalisi bonke, akukhathalekile ukuthi ngabayiphi inhlanganiso okanye i-union.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS. Izakhamizi zenkayi zikhala ngokudula kwezinto ezitolo zisithi lokhu sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla, nanko phela lasemasimini azitholanga lutho. UNokutaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akula misebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa yikugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Siyaswele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise, akula mali. Izitolo athesinto zankhona amaprize ankhona alubhethu, sisukela kuthiwa yi-$3, amafutha kuthiwa yi-$4, abanye bathi $5. Yalo ukuthi abe uhulumende iyakwenza ukuthi ifake price control ngabona sibhethe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Besifisa ukuthi ngakuyehla izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avele kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele asivunanga kulalutho emasimini, so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo ngesivuno esiphansi lonyaka. Uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikuswelekwa kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge bantwini ngoba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ahluleke khona ukuyibisi la ubonti. Abantu le family vele kaguzanga zuzelweni igogoko ubona ukuthi vele kalandle langakubhadala ngayo. So lento engo vele imbona yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhokhi ngoyini. Susidlala izindumba zwene zoqeda idubo bona ba ukwa lamafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kulabe ethengisa something kumbe ezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere. Wasebenzela enxanye uChise Dinner, enxanye uGamulile, enxa uhambe wabanje inkuni abanye bazidilivelela inkuni khona bezokupheka ngama 5 euros umuntu khona bezokuthiwa yimali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula amahulisela amaningi kathesi vela njengeyekhokheshi yabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodoti vele lo lanxa uyithwele ngefoni wafaka lokuthawula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uZulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sebenzisisa ukuthi nxa kungaba lamaloni anti sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalise ishopu yakho. Uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyabuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabuyikweledile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank, enye nge-Zimbabwe Community Development Bank, enye nge-women's development bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba inengi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi ibandla leMthwakazi Republic Party seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kweqembu labasekeli bezanu-PF elizibiza ngokuthi Swikiro for ED elilamalunga aphume ephethe ibhakane lemfanekiso yamakhosi amaNdebele umzilikazi lolobhengula bendawonye labesishoneni uSekuru Kagubi Lombuyane Handa. Okulibhakane ebelibhalwe ukuthi uNobhengula umzilikazi labanye ababili laba ngamadlozi asekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lona lithi ibandla leZANU-PF lihamba phambili kumalungiselelo okhetho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yeyi linjani basakazi labalaleli ngihle ngihlale edabeni. Hayi unowami umbono ngelizwe laseZimbabwe ukubana asihlanganeni sibe bantu banye. 5 years kubusa umuntu wasemathebeleland, 5 years kubusa umuntu wasemashonaland. Ngibona kungumbono ongcono ukuthi singabusa ngokulingana sinike sicabanga.
Studio 7 sayibona lenkundleni enkulu asakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Eya siyabezwa mpela abaphawula abantu baphawula silibatizana PF abafuna ukuthi kuyibuyele embusweni. Kodwa mina ngibona ngathi into ezosilimaza kakhulu ile nto yokubandlululana le. Into yokudividana kahle kahle singama opposition party. Manje ungabheka iTriple C ngathi ihamba phambili but manje T thina ithe sizoyiluzisa ngamavoti amanye ama opposition party kube kuthiwa kwenzeka ukuba baxhasa iTRC bagcwalisa iTRC ngamavoti amakhansila noma yini noma ingafala emthwakazi nakhona kabe kulungile but le ndaba yokubandlululana kahle kahle angazi ukuthi lento iyenza kanjani ukuthi kube kuyakuba khona i-opposition party ithatha umbuso ibe kwazi ukuhlanganisa abantu because manje lento esifuna ukuyidala thina singakathatha umbuso yile nto yokudividana into eyenziwa izana and iyinto embi kakhulu kunale nto yokudividana into yokubandlululana iyinto embi kakhulu because yiyo into eyalimazilizwe kakhulu because ku-MDCT laphaya oku-TCCC oku-MRP laphana kunabantu abanomqondo omhle laphana ukuthi iZimbabwe ingangaphambili kunabantu abanomqondo omhle kakhulu so leyo mqondo siyayifuna ukuthi kube iyabuthaniswa ihlanganiswe ibe into eyi-1
27 ninjani ya mna inlana indaba abantu laba abathi bajontshela inkomo bakhala ukujontshela inkomo namadonki bazahlala bekhala njalo nje besiyabikela amapholisa bethi bajontshela ngenxa yokuthi wona lawa masela vele ajontsha la mapholisa so bona into engazinceda ngabo ukuthi beloko izinja lezi ezivele zibajontshela beloyele ngoba vele kuyahlala vele kunjalo bekhala sonke isikhathi belikhala ukuthi bajontshelwa ma bengakuloyanga abantu khonoko ababulali bengancengi labo beloye bona abanamandla okulaya ukuthi abantu bathwala imisila yempisa basoze bebabambe lamakhala empisa basoze bebabambe babezi ngesikhathi bona bekhangele tathe silindile silale sizezwa bona kufika le nto zakho kuyabalalisa abalala
emsakazweni ngompofu okhulumayo bela enkaya ngithi ake ngiphendule ubaba uMantsheza osishela umngweni ngalo mbono awujoyo ukuthi abantu bezimbabwe balunge kakhulu uqinisile ngampela ngampela uyazi sishela ngabe kuthiwa abantu bonke babona njengami ngabe bezwa wena balalela ukuthi ngabe kwenziwa kanjani ngenxa yokuthi always zonke izinto ezimbi uyazibona kuhle futhi uzibona njengoba zenjalo abantu baseZimbabwe sebaphenduka baba ngamagwala okucina kufana lengane mawulazo ekhaya ungahlala uzishaya uzifake induku uzifake induku lanxa uphakamisa isandla ziyafika lanxa ungakhwehlela ziyavuma zithi yebo baba ukhwehlela ungazange wabiza muntu yikho okwenzeka eZimbabwe bese ngiza kubaba uJumo hambe yena maye sithi imali yaseZimbabwe la amaphepha la khona lawo esithi imali ethi abantu benza iphutha ngokuthi balele imali yena njengoba enjalo enguthume ngubaba enjalo uyayithanda yini yona imali yaseZimbabwe ngeqiniso ngeqiniso ngiyakwazi ukuthi kayithandi ngenxa yokuthi nje ubaba waba ngumuntu wanothanda nje ukuthi abe umuntu ovumela yonke into ukuthi akukhulume angaphopozi into angakhuluma umbono wakhe osuka ngaphakathi kwenhliziyo yakhe ukhuluma umbono wokuthi usupporta izana ayikho into le ayikhulumayo kwabuthuli
Studio 7 njani hayi siyaphila bafowethu njengona ma-elisini seqoni sesondele bafowethu ngowami umbono bengingafisa ukubana ngabe senza siyahlangana singaba-opposition sizame ukubana sikhiphe le iparty eyo le ebe in power for all these years almost 43 years kungelanto abayenzileyo ukuthi sizame ukuthi sichasele umfana ongazathi kulabalandeli abaningi ukuthi sikwazi ukuthi kuphumele injani izani PF le ngoba ayikho into esisenzele yona njalo ayikho into ezobe isenzeleyo yehlulekile so lokungakuhle ukuthi ama-opposition ahlangane sihlangane sivoteni agenisi lubaba lo and then ke simbone sifakele umfana losi omncane mhlawumbe ukhona intshintsho ongaluyenza ngoba kulaba angiboni ukuthi khona abangakwenza behlulekile iminyaka all these 43 years bese-in power ayikho into abayenzileyo so ukuthi nje ngabe kuyenzeka kusiya ngami ukuthi ngabe siyahlangana and then okuningi sesizokubona sekulandela ngiyabonga ngundlovu lasemaselubane ngiyabonga kakhulu
ye salibonani bahloniphe kustudio 7 salibonani ngiphinde ngibuye futhi ntemba ivoyici lelike layizwa komunye unyaka ngake ngakhuluma ngohlelo esilalo olokuvula indlela siyizakhamuzi for abantwabethu from smelamela up to mkhampo secondary school esabona kulobungozi bokuthi abantwana bahamba kwelinye ihlathi elasabisa kakhulu leliyane elikuthi lezinhlathu yonke into ukuthi besisenkingeni ndilitshengise nje lamhlanje luqalile uhlelo lothi sathiza kamuzi sakuleka ama-R100 per person yikho libona khonapho nje kuyasetshenzwa siyacinta mpela kuyavulwa indlela njengoba lizibona izakhamuzi lamhlanje I think we had 50 yezakhamizi ezibe khona for le ndlela siyabonga bazali sithi ngani lani lingasifakela umbiko lapho ku Studio 7 ukuthi abazali bazizwe beqaqathekile ngento abayenzayo. Siyabonga abazali. Ngibonga kakhulu okukhulumayo ngu Kmoyo oyisizalwane sase Simelamela khonapho la enjalo elabantwana abafunda kuleyo secondary abahamba kuleli ganga.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo ye-Miami eFlorida namuhla ngemva kokuvulelwa amacala ngamashumi amathathu lasikhombisa awukuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni esenqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump wetheswa njalo icala lokuvezela abanye limfihlo ngaphandle kwemvumo kahulumende. Kodwa uTrump uthi uyahlukuluzwa. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ehlala eMelika njalo eyisiphathamandla se-MDC, umnumzana Dan Moyo.
No one is above the law. Ngezinye indlela lokho kusho ukuthi akunandaba ukuthi ungubani noma ungu-former president or noma nguwe olidayo opposition kuma-Republicans ukuthi ube ngu-next ukuthi u-challenge u-Biden kuma-elections ka-24. Okusalayo ma wenze icala kumele uthoniswe and i-rule of law icho njalo ayikhethi. So lana okuqakathekileyo ukuthi abantu banakelele ukuthi wa okokuqala kulecala na elenziwa nguTrump. Makuyi ukuthi icala likhona, therefore yes kumele athoniswe. Okwesibili abantu okumele bazibuze khona ukuthi icala leli liqakatheke kanganani kusecurity yelizwe le-America. And masikhangela amacala ayetheswe uTrump angu-37 okhulume ngawo, kulamanye lapho akhuluma even ngezikhali ze-nuclear ukuthi uTrump wayediscussa lezo zinto plus lokuthi agcine lezo mfihlo okungekho emthethweni. Licala elikhulu kakhulu lelo. So I think abantu noma ama-Republicans bemthanda uTrump, okusalayo ukuthi kumele bananzelele ukuthi icala licala regardless ukuthi ngubani olenzile.
Ngokwakuqala lokhu ukuthi umuntu ke waba ngumongameli weMelika avulelwe amacala enkantolo kuyiwa phambili, leyo asiyonto esizabona isiba into yansuku zonke yini? Abanye abake baba ngumongameli labo sebevulelwa amacala?
Well, ma kuthi bawenza amacala then makavulwe. I think mina yinto enhle kakhulu ezofundisa abalandelayo engingathi ngama future presidents ukuthi ukuba ngupresident akutsho ukuthi wenza amacala. Uthembe ukuthi ngoba ungumongameli awusoze wethiswe lelo cala. So mina ngibona kuyinto ezoyenza ukuthi umongameli welizwe leli le-America kube ngumuntu omqotho, kube ngumuntu olandela umthetho. Ma kuyikuthi amacala ayavuleka for abanye abo-president esebadlulayo, mina ngiyakwamukela lokho ukuthi makavulwe. Kodwa abaningi bakhona siyazi ukuthi sebafa, so kuyabe sokuthagethe nje bona labo abo-George Bush. Engingathi mhlawumbe umuntu angathi uGeorge Bush ulecala lokuthi waqala impi e-Iraq, but kuyabe kumele ukuthi kunanzele kukhangelisiswe kahle ukuthi licala na alenzayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi uyisiphathamandla sebandla le-MDC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo yeConstitutional Court. abahlali benyathimi abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-TCCC balokhe bevalelwe kulandela ukuboshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.